o e Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association yethule umbiko othi intengo yempuphu leflower izakhwela kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yohlobo lwe-bond. Udubo lokusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola leMelika, ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla, ukudla lamafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga ayo likhalele umsebenzi kusukela namhla kusiya ngolwesithathu ngoba lifuna ukuholiswa ngedola leMelika kanye lokuthi kugcwaliswe ezinye izikhalazo. Inhlanganiso le iqoqe lokho kutshengisela njalo ithi kulezinye inhlanganiso labanye ababalisi abayixhasayo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxele uMnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kunhlanganiso le.
Kutshengisela ke kwenhlanganiso ye-ARTUZ namhlanje ke singathi kube yimpumela enkulu ngoba ke kunje sibona ababalisi abangenza bona i-38% bengahambanga emsebenzini, kwathi ke yona i-62% kwaba ababalisi abahambileyo emsebenzini. Kodwa ke ngokuhamba kwelanga besibona ke kusiba lo lenguquko ke lokuthintwa ngabanye ke ababalisi bebuzisisa ke ukuthi ke bengabe labo belungelwe ukuthi bengenele kulokhu kutshengisela loba nje ezabo inhlanganiso zingabatshelanga ukuthi batshengisele. Lokho kutshengisa ukuthi ke ababalisi ke sebe lokubambana njalo sikhangelele ukuthi inani leli lingakhuphuka njengoba kutshengisela lokhu kuqhubeka amalangeni amabili lawo azayo. Batshengisa njalo lokudana kakhulu ukuthi ezinye ke inhlanganiso zababalisi asisazange ke zibambisane lale inhlanganiso ukuthi ke kutshengiselwe.
Ungasichasisela ngalokho?
Thola ukuthi kulezinye inhlanganiso ezingahambisani lokutshengisela lokhu esikwenzayo. Ubone ubana uhulumende ke uyakwenza ukuthi adale ke ezinye inhlanganiso noma nje singekho abakugcina bekubiza ke ngesinto ngathi ama briefcase organization. Lawo ke asesuka azame ke ukuthi aphambanise lokhu kutshengisela kwababalisi loba nje bona bengasinhlanganiso ezilaba abalisi enhlizweni. Ngoba nxa sesithi siyakubona ke lokho, zikhona ke ezinye inhlanganiso esezihamba ke zitshela abantu ukuthi hayi inhlanganiso le ingathi iyangenela kwezombangazwe. Kodwa ke kulusizi ngoba ke ngoba nje izikhalazo zababalisi ezingangenelani lezombusazwe. Sikhuluma ngeholo likambalisi elingaseyilo lutho nxa sithi siyaqathanisa ledola leMelika ngalesi sikhathi. Nxa sikhangela ke le ntengo zezinto ke lapha ezitolo zikhwela njalo nje olutho oluthengwe izolo lungenye intengo namhlanje itshintshile ke leyo ntengo, okutshengisa ukuthi ke kusiyaphela yona nje nale nyanga. Hayi, intengo ziyabe sezikhatshana kakhulu okokuthi umbalisi yena nje yedwa sekusiba nzima ukuthi aphile lemuli yakhe, okutshengisa ukuthi ke uhulumende akasasinakekeli. Lalabo ke abamemaphephandaba labemsakazo ababhala kubi ngalinhlanganiso, hayi ke hayi bazathi ukusixolela kancane bagcinile itshe ngoba thina hayi asibuyele emuva ngalokho esikwenzayo.
Lo ngumnumzana Fortune Jamela, isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano we-ARTUZ. Sixoxela ekobulawayo.
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa namuhla abenhlanganiso yabachola amabele iGrain Millers Association wethule umbiko othi intengo yempopho leflower izakhwezwa kulandela okungami kuhle kwesisindo semali yohlobo lwebond. Linhlanganiso ithi impopho yesisindo se 5 kilograms isiza kuba yi $9.60 ukuthi iflower eyisisindo se 50 kilograms ibe yi $189.70. Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland, umnumzana Comfort Muchekeza utshele iStudio 7 ukuthi ngenxa yokukhwela mahlayana kwempahla ezitolo, abathengi kumele beqale bedingisise lapho okuyabe kuthengiswa ngentengo enganeno bengekathengi.
Into yokuqala singafuna ukuthi sitshele uzulu ngokuthi i-social media ayisiyo official channels of communication. Isikhathi esiningi khaba le-speculation ku-social media, like last week edlileyo lapha kwagcwala information ku-social media esithi fuel siyakhwela from $4.98 to around $8. And into emangalisayo that is namanye ama-certification wayesethola se-imeseji leyana nawo sebeqalisa ukuthinta ukukhweza intengo efuel. So siyaba advisor ukuthi i-social media, i-WhatsApp, i-Facebook ayisiyo official means of communication. Bangalaleli konke okuphuma khonokho. Whilst iqakathekile ukuthi ibe khona kunezinye izinto ecommunicator kuhle, but not always, yikho sifuna babekwazi. Okwesi-two, iqiniso intengo yezinto seyikhwelile endawo eziningi uyafika bethinta ama-prices on daily basis. Nxa bethenga siyabakhuthaza ukuthi bashop around badinge endawo ethengeka kuhle. Then okunye kulama-shops amanye ayathengisa ngerandi, athengisa nge-use, athengisa ngefula, bathengisa even nge-RTGS. Nabo siyabakhuthaza ukuthi nxa bethenga badinga ama-prices kuma-currency wonke, babone ukuthi i-currency engcono ukuthi bathenge ngayo ngeyiphi, bahle basebenzise yona ukuthenga izinto zabo.
Lina njengenhlanganiso lithini ngokukhwezwa lokhu, njengoba sizwa kuthiwa le nto ezilungiswa eZimbabwe intengo iyakhwela?
Ezinye intengo ziyakhwela kujustifywa, ezinye ziyakhwela kuphela ukuthi abantu sebefuna ukukhweza ama-price. So yiwo sisitshela abathengi ukuthi nxa bethenga labo bananzelele ukuthi into lezi ezithengayo into enhle lapha abathengisayo kule variety abane-choice yokuthi siyakwanisa ukuthenga ku-shop A, shop B, shop C.
Lo ngumnumzana Comfort Muchekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland, bekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekwaBulawayo. Udubo lokusilela kwemali emabhanga ikakhulu idola leMelika ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla ukudla lamafutha ezimota kuqhubekela phambili ngamandla kobulawayo sokuthwalise abantu nzima ilizwe lonke. Abathengisa imali emigwaqweni ngokungekho emthethweni osiphatheleni labo bakhweza intengo yokuthenga idola leMelika. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimota ezidinga amafutha ezimota ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lendwendwe zokudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki. Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakobulawayo, usola kakhulu ukuba imali itholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngitukusela kwemali emabhanga sokuthwalisa abantu nzima ngoba ekugadeni umchova kufunakala i-cash. Yathola ukuthi abantu kabasakwanisa ukuthi bangene khona edolobheni ukuthi bezoyilindela leyo mali. Kuyinto ebuhlungu kakhulu kwezindawo njalo okuthengiswa khona. Banye babefuna yona i-cash ngoba bethi into zabo ikho cash kulama charges landline. So nxa amabhenki uqobo lawo engalazi mali kusho ukuthi abantu bazathwala nzima. Ngithi ukukhwela kwezinto kubuhlungu kakhulu. Ngoba yathola ukuthi umuntu nge-$50 uyehla ukuthi agcwalise i-paper bag. Kube kanti kudala laphana ibhondi kusathiwa kuyalingana le-US dollar. I-$50 kwakuyi-gross, wawungathenga i-grocery yenyanga yonke.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo seziqanise kakhulu, vela kusathengeki. I-price yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bayagqokani. Konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi okuthengisa amaluba kobulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela uzithi uyangena ezitolo ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema supermarket. But when you want ukuthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu sisebenzele ukudla kuphela ngoba supermarkets are the only people abavuma ibhondi. Ungathi uyahamba kuma-hardware uthi athi isamende bazabekutshela nge-US dollar. Uthi athi ufuna insimba utshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas US dollar ngikhona kasilitholi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awalamali, abamavinkili amanengi sebesala ukwamukela imali yohlobo lwebond note bethi bafuna idola leMelika. Uma ungelalo uhlawula okuphethwe kane kumbe kahlanu intengo yedola ngebond osekuchiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emkambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Kusenjalo lamhlanje edolobheni lakobulawayo amapholisa avuke ememezela ekhuthaza abantu ukuba baye emsebenzini lakumabhizimusi abo kungamanga ukuba kuzakuba lokutshengisela into yakuqala edolobheni lakobulawayo ukuba kube lesimemezelo samapholisa ekhuthaza uZulu ukuya emsebenzini. Amapholisa la ebehamba ebhodabhoda ememezela nge-loudspeaker ukuthi abantu benganaki ukutshengisela kokungayi emsebenzini okubizelwa ngabanye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamuhla sikhangela udubo lokuqonga kwentengo yempahla lokudla osokuthwalise abantu nzima ngesikhathi umnotho welizwe wonakala ngamandla. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa kufe abantu abalichumi lantathu namhlanje ekuseni lapho abezomvikela bakwele Sudan bedubule ixuku labantu abasela maviki betshengisela enzelini yedolobho leKhartoum. Kufe abantu abayisikhombisa engozini yokungqikilana kwemikhumbi eBudapest kwele Hungary. Abahlengi babikwa belokhu bezama ukuhlenga umkhumbi omncane obuthwele izethekeli emfuleni uDanube ohle wacwila phansi kwamanzi. Abenhlanganiso ephathisa ukubhadalela indleko zezikolo ebantwaneni abaphuma emulini eziswelayo eMopani Foundation bakhala ngokuthi abantwana abangamantombazana balendingeko eziningi ezedlula abangabafana, ngakho ke bacela abangaphathisa ukuthi bencede. Unkosazana Nomsane Kevane, umqondisi weMopani Foundation, utshele uPraxedis Jeremiah Studio 7 ukuthi amantombazana phezu kwakho konke okumele abe lakho kuyadingeka ukuthi athole uncedo lokuthenga imvunulo yokuthi asebenzise lapho esesikhathini. Bona njengenhlanganiso bathi kuba nzima ukuthola lolu sizo ukuthi lasemulini kube nzima njalo ukuthi bathengelwe imvunulo njengoba impilo isinzima eZimbabwe. Abantu baqala ngokukhangela okungena ethunjini andubana bathengele abantwana abangamantombazana limvunulo yamapads. Asimzweni echasisa ngalolu dubo.
Inhlanganiso yethu ikhangela abantwana abazintandane esikolo abasemakhaya, izikolo ezisemakhaya. Okwesikhathi esizintandane ezingu-38 sendaweni ezihlukeneyo eMathebeleni North, ne-South laseShurugwe. Esizama ukukwenza kakhulu ukuthi bahlale besesikolo. So siyababhadalela ifees, bathengele ama-uniform, bathengele i-basic stationery into like ama-exercise book nama-pen. Ma imali khona sizamele ukuthi sibathengele ama-jersey, but isiqala ngakho ukuthi simake sure ukuthi ifees yabo iyabhadalwa bengaqotshwa esikolo.
Kodwa sizananzelela ukuthi abantwana abangamantombazana bona balodubo olwedlula olwabafana olokuthi nxa sebesesikhathini bazafuna indingeko ezedlula ezabafana.
Inkinga enkulu kakhulu ikakhulu bona abahlala emakhaya njengoba thina sikhangele bona abasemakhaya. Ene naze besike esikhathini babefuna umuntu wesifazana ufuna amaphedzi inyanga zonke. Of which thina as an organization ukuthi sibe sibathengela amaphedzi asikwanisi imali yashoda. So siqala olunye uhlelo ukuthi sibafundise ukwenza amaphedzi ukuthi noma singabathengelanga nazi ngabatholela imandlanyana yesitathu ukuthi baqale ukuzenzela ngoba amaphezi lana ahlala isikhathi bewasebenzisa. Bayasebenzisa bawathi bewabeke nawufika next month again. Semeso sikhathi leso bayasebenzise for maybe 3 or 4 years.
Seliqaliseke inhlelo lezi ezikolweni ezimbalwa kumbe isikole esisodwa?
So far siyenze kwesisodwa eShurugwe. Ade kufanele ukuthi nge-World Menstruation Day ade kufanele bebesenkaya. Ngebhadi umuntu owethu okwaziyo ofundele ukutrayina obe akazange aphumelele ukuthi ahambe, so bagcine bengakwenzanga. But bazohamba kule nyanga ezayo ukuthi bayakwenza enkaya ngoba ade besenkaya esomakhweleni. Then uma siqeda lapho before umnyaka uphele endaweni ezongu-6 lapho esilezikolo khona bazobe sebehambile baqeda.
Khona vele udubo lolu kumantombazana lukhule okungakanani?
Lukhulu kakhulu, yebo, liyabenza abangaye esikolo ngoba abanye bagcina besebenza isichiba abazidobhayo. Okwakhathesi eZimbabwe abantu bayahluleka ukuthenga into yokudla. So nabe sihluleka ukuthenga into yokudla ever abahlala labantwana ukuthi bayithenga ama-sanitary pads is the last thing vele eyabe ikhona kulisti yezinto ezingafuneka zenziwe ekhaya. So babona abantu obalulekiwe ukuthi badle. So umntwana oyintombazana ngeke ahambe because now sesikhathini khona lapha engahamba engafakanga lutho. Ikhona ukuthi naso kufika leso sikhathi agcine sengcolile kebe sokusiba lihlazo. Kunzima kakhulu emakhaya, I think kuwesi ngoba labana abantu baswela ukuthenga ipen into yedola. So ama-sanitary pads manje angikwazi ukuthi ayemalini kodwa abakwanisi ukwathenga ngoba nxa sikhuluma lazi izikolo bayatsho ukuthi bawujabulele ukuthi nasingakuya sibafundise at least asozifundise abethu bodwa esibenzayo, sasifundisa abantwana besigaba sonke ukuthi kuyabe even abantu abadala abangakwanisa ukuhamba bethenga babe sekwanisa ukuthi bazenzela amaphedzi wona lawa.
Selithole uncedo nalo ukuthi lisungule lolu hlelo lusabalale endaweni zeMandebeleni?
Asangalitholi uncedo. Khona lokho esikutholayo abantu ababedonisela abantwana sezingabhadala ifees kube sokusala okuncane esikusala ngaphandle. Yikho esizama ukuthi senze ngakho ngoba ngabe silitholile uncedo besiya make sure ukuthi within 2 weeks bese siziqedile indawo lezi esifuna ukuzihamba. Kodwa ngakhona ukuthi imali yashoda yikho khonokho ukuthi siyakwenza i-stage ukuthi qala la sime kancane sizame ukuhlanganisa imali omunye ngasithi £200 sikwazi ukudlulela kwenye indawo phambili sike senze futhi.
Ngobani abamele bancedise elicela kiwo?
Sicela emphakathini, mina I believe ukuthi abantwana ngabethu, abantwana ngabesizwe and isizwe sethu sigxile ebantwaneni bomba. Abantwana laba nabengala kusasa, that means iZimbabwe yongayela kusasa. Ukuthi umntwana azafunde ikhona lokuthi abe lezinto kufanele abe lakho, ukuthi abe le penny lesikolo, abhadale lifees, akwanise ukuthi ahambe egqokeliswe esikolweni, abe lezicathulo, ahambe evale izibunu laye njengabanye abantwana, ahambe engadabukelwanga. Then naye fika khombana, nawufika leso sikhathi futhi naye athola amaphepha ukuthi akwanise esikolweni nsuku zonke. Ngoba na umntwana esikhathi in 3 days, that means naye ngakwanisi ukuthenga amaphezi, every month uluza 3 days esikolo. Naye siya 5 days, that means every month uluza iviki. Na kusiyahlangana nomnyaka inyanga ezingaki zenezo, isikhathi esiningi kakhulu. So umntwana olova 5 days every month, ama-chances ukuthi akhethahle labanye angakanani, ancane kakhulu. Yiko ubegcina abantwana kwesikhathi befeyila or ugcine sekela ngoba uyabe selilove kakhulu esikoleni. And khona ukuthi naye lovile, naye umntwana wenkazana, naw ukwazi ukuthi ulova ngesikhathi esiyi-one every time, uyabe sekwazi abantu bakwazi ukuthi i-reason yokuthi alove kuyini yikuthi usesikhathini. Of which ukuya esikhathini into eyimfihlo emntwini wesifazane ukuthi awufuni ke lo muntu ezokwazi ukuthi kuyenzakala ngaleso sikhathi. Kuyenzakala vele kwathi abantu bakwazi kuyenzakala imvelo, but ukuthi kwazi ukuthi ngalesikhathi leso sengikuleso sikhathi leso yikho siyabe singafuni ukuthi kwazakale.
Lo nkosazana Nomsane Kevane owenhlanganiso yeMopani Foundation ekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah weStudio 7 eseBhilithane. Inhlanganiso yabo dokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights yazise izolo ngemfa yesinye seziphatha amandla sayo uDokotela Rutendo Bonde owake wakhokhela inhlanganiso. Okwamanje umnumzana Calvin Fambirai utshele iStudio 7 ukuthi uDokotela Bonde ubhubhele edolobheni leChegutu namhlanje ngemva kokugula kwesikhathi esithile. Ufambirayo uthi njengenhlanganiso balahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaDr. Bonde njengoba ube ngudokotela obesebenza gadalala enceda izigulane ukuthi zithole usizo okumele ziluthole njengolungelo lazo. Abantu babuthene eChegutu njalo kusasa ngolwesibili kuza kwenziwa umthandazo ukhangelelwe ukubikwa ngolwesithathu nxa konke kungahamba kuhle emathuneni awe Glen Forest eHarare. uDr. Bonde uchiya indodana yakhe eyodwa. Umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMatinda Ndlovu uthi iqembu lelika likadlali ngendlela ayifunayo lanxa selinqobe kabili imidlalo ilandelana emidlalweni yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lomdlalo wenguqu le Highlanders likhuphuke lahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele ze-PC Kariba nge-2 kanyanga ngesonto. Iqembu leBhosa belihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane phambilini kwemidlalo yeviki le-10 kwisigaba seCastle Lager Premier Soccer League. Impumelelo yomdlalo wangesonto itsho ukuba iqembu leHighlanders elinqobe emidlalweni emibili ilandelana ngemva kokudlala imidlalo eyi-9 lisehluleka ukunqoba. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu uthi abafana bakhe abakadlali ngendlela afuna bedlale.
I've got a mammoth task ahead of me, which is to try and get these boys to believe.
Ni lomthwalo onzima phambi kwami ukuthi ngenze abafana labo bazikhole bese bedlala ngendlela iqembu leHighlanders elaziwa lidlala ngayo. Yebo kambe abantu bayakujabulela ukuba sesenelisa ukuthola imiklomelo, kodwa ngokubona kwami kuningi okusamele sikulungisise ukuze babe kuzinga esilifunayo.
Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leChicken Inn lona elinqobe leCapes United nge-3-1 ngensonto. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo ngama-22 okulinani elilingene leli leqembu leCapes United, kodwa eleChicken Inn lihlezi phezulu ngoba lihlohlwe kalutshwane. Endaweni yesithathu kuleqembu leFC Platinum lona elinqotshwe nge-1 kanyanga leDynamos njalo lile miklomelo ezingamashumi amabili kuthi iqembu lechapungu lihlezi endaweni yesine lilemiklomelo elichumi lathoba mnembili njalo elibe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu le-Tailwane ngensonto. Emsileni wengalane kule qembu lebulawayo Chiefs selilemiklomelo emihlanu njalo elinqotshwe nge-3-2 ngelenkezi Platinum Stars ngomgqibelo. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leyada elilemiklomelo yesithupha njalo elinqotshwe nge-3-0 leManyika Diamonds. Kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshawana Stars lona elichawe nge-2-1 ngele-Triangle. Iqembu le-Rentals lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lilemiklomelo yithoba munemunye njalo elinqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kusigaba sesemifinal emncintiswaneni weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Iqembu laseZimbabwe linqobe leComoros nge-2-0 kusigaba sequarter final ukuthi eleZambia litshayele eMalawi nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Nyakenye iqembu leZimbabwe leleZambia adibane kufinal njalo iqembu leZimbabwe yilo eliphakamise isicoco ngemva kokunqoba kweyinye isemifinal. Iqembu leBotswana lizadlala lele Lesotho. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo phelejini.
Njalo siyamluma esithi isala kutshelwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi iningi lamalunga alo likhalele umsebenzi kusukela namhla lusiya ngolwesithathu njalo ukutshengisela lokho kuyaqhubeka. Inhlanganiso ye Grain Millers Association ithule umbiko othi intengo yempuphu leflower isiza khwela kulandela ukungami kuhle kwesisindo semali yehlobo lobond olivalelisayo ngusithandekile Mhlangani khona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.